Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Olibingelela ngokukhanyisana ngomfaka Silwane eWard 8 esigabeni sasetsholotsho. Nemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokho okubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe nguhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi, baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayenelisa ukuthi bayizuze, iningi labo imali abayenelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlani labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidluleyo, ngengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi oncomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi iziphathamandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje isiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe. Ngitho la ubaba wena lo osithethe umnanga kwa ngesikhathi egula lapho agijima uzokwelatshwa lapho eSouth Africa, uvice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa welatshe eSouth Africa, welatshe eChina. Ngitho lo baba owayesithethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo, yebo, yebo kusitudiyo. Yebo, lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane. Kodwa-ke into eyumbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlani, njengoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadingwa fo okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe kuthethenga. Akula umuntu ozaphila elokhu evalele, abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphandle. Yebo, umkhuhlane uyesabeka, kodwa nokudla la kuyafunakala. Umuntu ngeke evalele engena kudla. Umuntu umkhuhlane uyabe usaba, kodwa naye indlala umuntu uyayesaba. So lapho kuyahlupha, akunakudla, akunaluthi. Umajida lo okhulumayo ngisegogo.
Ngiyalibingelela sobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 usogogwana okhulumayo. Bakithi siyathokoza, siphinde sidane. Siyeza sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono ofaka kwamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele, kuvalwe lokuhambahamba lemzimbuthano lezi. Uhlupho esilalo ukuthi kwemele ukumemezela lolo hlobo abezitolo mbamavinkili ngapha emakhaya. Iy'nkingo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwe-21 days lezi. Into zisiphelele ngenye indlela emangalisayo. Na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke, uZimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakiwe ukubana lisebenzele. Kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto. Yikho sikhala ngakho ukuthi uhulumende kakehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani nobaphethe njani ngamabhizinisi. Izolo nje i-cooking oil 3 liters ibiziwa nge-pound, itshukela 70 pound. Kambe shuwa kuyini khonokho okwenzakalayo elizweni? Uhulumende nxa efaka izinqumo, abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo, kumbe bafuna abantu bahlamuke. Asisakwazi esikucele ukuthi uhulumende yehla kudala uluma press control. Lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela uhulumende. Shuwa lokhu akusisindawo, kathe sisikhangele ukuthi sivikeleke phela. Kodwa shuwa kwe-21 days lezo sizabe sisenza lisihlane thina singcono ama-reserve ngaqala sipothe ivandeni zethu lanxa zingelalutho kuzangazabe mbhoda wena osedolobheni zabuhlezi endlini ungayindawo.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.